Kathesi ngakutshela ukuthi ezisikho khona ngale izisebenzi sezibuyele emsebenzini zingakanikwa ama-wages. Ziqalisile lamhlanje.
Nxa likhuluma labaqatshi benu bathini? Bathi sebavumelana yini lohulumende ngokuthi kumele kwenziweni?
Sakubona emaphepheni kodwa bona abakabuyi ngakithi thina njengezisebenzi ukuthi basitshele ukuthi bavumelana le hulumende. Sabona ukuthi bona bavumelana ukuthi ama-Indians lawa akaqalisa umsebenzi balungisela konke lapho ababekufunayo ukuthi kuze kwalungiswa. So akusela any outstanding issue kathesi, kodwa ama-Indians angikhona akayenzi anything. Asazi ukuthi bameleleni kathesi baqalisa umsebenzi futhi ukuthi basinike imali zethu.
Kule mbiko yini elizwa ivela kuhulumende ukuthi kumele kwenziweni ngedelay?
Okulohlupho manje uhulumende akakhulumi lutho. Even uminister we-industry and commerce uWelfrid akakhulumi lutho, u-Obed Mpofu akhulumi lutho. Not even any minister is saying anything. So thina njengezisebenzi asazi ukuthi senzeni manje.
Ubone ngazani-ke imali yenu lizayithola yini njengoba sisizwa kuthiwa kule nkinga yokuthi imali le ivele e-India?
Ya, khonapho yikho kulodubo manje. Because ama-Indians angikhona angasitshela ukuthi imali zezisco still kathesi bakwanisa ukuthi bake basinike i-hard cash ngoba uhulumende waba-restrict ukuthi bayenze ama-RTGS e-bank from India ingene eZimbabwe ngapha. Bake basithi i-government yathi hayi akwenzi, thina sifuna i-hard cash from India. Manje uKuvadia u-CEO angikhona wake wathi wakhuluma esithi yena hayi thina manje ukuthi sike silinike i-cash ivela e-India khona ngale kulama-laws e-India ba-restrict ukuthi bake bayibuyise i-hard cash.